Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 kumbimbitho 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abokuza kwele South Africa baqhubekela phambili bedlela evalweni kulandela udlakela oluqondise kubo ikakhulu edolobheni leThekwini eDurban. Inhlanganiso ephathisa uZulu eManicaland ngoncedo ithi kayibonanga kwaba okulobandlululo kulandela imbiko esisabelele isithi kulobandlululo olusetshenziswayo.
Hhayi, uhlelo lwe-Manicaland lelana lo abantu abayihlelwe yingozi leyo. Ayisonto esingayipoliticisa sikhulume ngayo nje abantu bayenza ingoma bedayize ngakho.
Lalelani lizwe ukuthi lamhlanje silobani kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngodaba lwamaprofita aselodumo. Amanye akhona athiwa aqamba amanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abachayeli bezimota ezinkulu eThekwini kwele South Africa abadabuka kwamanye amazwe baqhubeka bedlela evalweni kulandela ukutshaywa lokuhlukuluzwa abathi bakwenziwe izizalwane zakwelelo lizwe ezithi kumele baphume baphele basuke kwele South Africa ngoba bathatha imisebenzi yabo. Abachayeli abakhulumele Studio 7 bathi ubudlwangudlwangu sobucaphele edolobheni leCape Town. Kubikwa abachayeli abavela eZimbabwe, eMalawi leMozambique, abachayela imota zamankampani eSouth Africa sebesesaba ukuchayela izimota lezi eDurban leCape Town. Izizalane zeSouth Africa zithi abantu bokuza sokumele babuyele lapho abadabuka khona. Omunye wabachayeli abaxoxele Studio 7 uthena igama nguSolomon wacela ukuthi singasebenzisi isibongo sakhe ngenxa yokwesaba ukuthi engagongodwa. Uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngiyomsebenzi wami ke Dube ngimshayeli wamaloli amakhulu lawo.
Uba kwenzeni ke Solomon? Kwaziweyo ube ngudriver kumbe uyini?
Ngishayela malolo ngizifana makontina le. Bathi truck yakhe leya bavala ngalavala ngayinde. Ngathi into abayenza bangafika nje sizwa sifuna ukumukudoka indlela ngakhala ke isibili lethele lethele saka bazayimisa iphambili ekhosa ngayinde. So manje ekhosa indlela indlela zakho sifaka indlela zakho ngathi yabona ngiyona yini ndiyawajika ngayo le. Ngichiyile ngizama wani. So fika ngimemu.
Hello ke nguSolomon umtshayeli wezimota ezinkulu ubexoxa le Studio 7 eDurban kwele South Africa. Inhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seManicaland ngoncedo kulandela izulu lesiphepho iCyclone Idai eInternational Rescue Committee kumbe iIRC ithi izibonele ngawayo ukuba ukwaba koncedo akulabandlululo lokuthi umuntu ngwebandla liphi. Kulobufakazi bokuthi ibandla lezanu PF selihluthune umsebenzi wokwaba ukudla ukunika abantu lincitsha amalunga amanye amabandla ikakhulu awebandla leMDC. Kodwa isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo uthe ibandla lakhe belisolwa ukuthi kaliphathisi laselisethula izimota ukuthi zithwale uncedo kodwa lokhu kwabonakala njengokuhluthuna umsebenzi lo. Umqondisi wenhlanganiso ye-IRC umnumzana Paolo Shenichi ulobe ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esithi kodwa bayasola imbiko yokuhluthuna uhlelo lokwaba uncedo okwenziwa ibandla lezanu PF nxa kuliqiniso lanxa esithi yena kakubonanga lokhu kusenzakala. Umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo ubikwa ijele idale lephalamende ukuthi amabandla awasoze avunyelwe ukwaba ukudla lenye impahla eManicaland ngoba sokusobala ukuthi abanye balenjongo engalunganga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu baswele into abangayikhuluma bese bekhuluma amanga bezama ukungcolisa ibandla lezanu PF. Athi uhlelo lweManicaland lolana lo abantu abayihlele ingozi leyi ayisonto esingayipoliticize sikhulume ngayo nje abantu bayenza ingoma bejayive ngakho bese besenza khona kube belipolitical agenda yabo ethile abalayo abayigijimisayo. Abantu balimele, abantu baphele, abantu ngabakahulumende. Uhulumende wezanu PF, uhulumende athi party zanu PF, uhulumende ikuza bona uhlelo lwakhona likhokhelwa na uminister we local government uJulai Mole. Into kahulumende asho nje party leya njalo ile ukuthi party ingena ngapi ke kathi singatsho kunje angikwazi konke lokho kuvelelanga kathi khona kuya kube ngubani lo ongayike sekugcina sesehlulekanisa abantu ngokuthi abesinobubehlelo ludubolo nje ukuthi lo ngwezanu PF isikhathi leso sivela ngapi sokuba lomnakano omubi kangaka abantu abafikelwa umoyo ongayisiki ukuthi bahambe bekhuluma izinto ezingayisizo. Akukho lokho ntungameli, akukho indlela zabantu abafisa ukuthi kuhlale kukhulunywa ububi kuphela nezanu PF kuphela abengasazi bebone nje into eyodwa enhle eyenziweyo. Kodwa ngokunjalo khathesi umsebenzi lo ngokwahulumende ngicela bakuzwisise laba abantu ngabele beuhambele esikolo bakuhambele esikolo bakuzwisise ukuthi bayehlukanise umsebenzi kahulumende umsebenzi wephathi. Yiko abanye begijima khonale besiyayenzeza izinto ezingakhaniyo bezama ukuthi beqhubuhlelo lwe-MDC Alliance. Ayisikho konokho, yimisebenzi kahulumende kuphela lo.
Kodwa into eyaziwayo esegcekeni babu Gawule ukuthi abasekeli benu nxa besiyathatha ukudla lokhu eManicaland bahamba begqoke impahla zebandla. Kungani besenza lokho?
Ngokuhamba kwezikhathi abantu befundiswa kuhle ukuthi hayi kungabi izikhathi zonke lapho elihamba ligqoke khona lokho lizehlukanisa lokho. Hathi kwala khona apho abantu bayebethi hey abantu kudla kuthi akunika izanu PF yedwa, hayi ntungamele ngamanga lawo akusekho lokho. Uhulumende eyinsaleka babumnankakwa akukho njalo asikufuni khonoko kuyinto okuyinto lokunqakwa kwabakhona ngesikhathi sendlulayo. Khathesi kuhulumende lo uhulumende wabantu asikufuni
njalo akusoze kufunakale koloko kodwa ukuthi umuntu kambe egqokeni okwakatheza hayi lokho kungathiyana nje ngoba abantu bathi bayazigqokela abanye bahamba emhlanganeni ohlanganisa umuntu wonke umuntu ezihambele ezigqokele iregalia yakhe iparty yakhe alokhona kungaba yindlela kodwa kuyabe kungaqondanga nje ukuthi abantu entweni ezinjengazenezo baphonge ukugqoka nje iregalia ebuthaneni into engalala kumbe kukhona ukudla lento ezinjengazenezo.
Alo ke ngumnumzana Believe Gawule oyibandla lezana uPF bexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etiyeneyo. Iphephandaba lebulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi omunye njalo umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe unkosikazi Violet Mariacha oUnited Democracy Movement usesukile enkulumeni zamabandla ezombusazwe ezikhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leThe Chronicle lithi kulomunye undoda weHarare uPetros Pombo Rakani odubule wabulala umkakhe lomalumakhe. Okwamanje ke balaleli sengilichiya lilalele esikuthunyelwe ngabalaleli bethu nge-WhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, thina siyaphila likhuluma lovodloza umhlatho ngahlulwa thawu. Siba losizi ngabafowethu laba abachaywayo bebulawa kwele South Africa. Kuthiwa abazothathela ama-South Africa umsebenzi. Kukanti-ke bezamela izimuli zabo ekhaya. Kukanti-ke lapha eZimbabwe babalekiswe ngumbuso okhona. Umbuso wokuncindezela. Umbuso ongafuni umuntu ovusa ikhanda ofuna benze intando yabo, umbuso weZanu PF. Ngakho-ke iZanu PF yehlulekile, abantwana balapha ekhaya basuka badinga imisebenzi kube basebenzele izimuli zabo. Bagcwele amazwe wonke kodwa bashaya, bagijinyiswa, benziwa lokhu lalokho. So ngathi-ke uNkulunkulu ophezulu angangenela ubone ihawukele lizwe leZimbabwe ukuze zonke izinto zibe kahle, kungabi khona ozasuka eZimbabwe sisebenze khona.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, sanibonani nabalaleli bakaStudio 7. Mina igama lami nginqoba izitha kancube suka kobulawayo. Hayi, nami ngingumshayeli wempolompolo, umshayeli weroli. Le nto le iyasihlukumeza zihlobo zethu le yokuthi sithi nathi sizama impilo, sithi laba bantu ngomakhelwane bethu babe basihlukumeze, basishaye kabuhlungu kangaka, basibulale, besishayela ulwazi lwethu ngoba bona ma bephiwa lezo zinto ziyabehlula. Sibe sesithatha ke thina sisenze lezo zinto, bagcine sebesilwisa futhi. And le nto ibuhlungu zihlobo zethu, le ibuhlungu kakhulu. Kube kuthiwa mhlawumbe kuya ngathi, kokame mhlawumbe kube kuthiwa kuya ngami. Labantu nathi kube nje siyathi khona legithi ekhaya, noma yiphi number plate ye-South Africa makuyitruck, nathi senze njengabo. Makuwumuntu walana nathi sitshaye sibulale. But kodwa thina njengoba kasikhuliswanga ngodlame, yikho kugcina kusibanje. Kodwa zihlobo zethu, kubuhlungu lokho okuyinto okwenzakala lapha, kubuhlungu kakhulu.
Linjani emsakazeni? Hhayi, siyaphila nathi. Siyazizwa lezi zindaba abazikhulumayo lanela ukuzeni emaradiyweni lasekela kuma-WhatsApp. Inkinga nje ukuthi abantu bangaphandle lana nabo uma sesifikelana sesifika siqholoza, umuntu usuke abuthi umuzi wonke azohlala lana akhohlwe ukuthi lana kwazodinga imali. Njalo lokungaziphathi kahle kwethu thina ama-foreigner, fika lapha sesikhuluma intando yethu ze abanye vela baqholoza, abayenza izinto ezirongo, ama-trucks yithi ukusela yithi yonke into nokuvuma imisebenzi njengena engenamali eningi yikho kwenza ukuthi mhlambe la abantu balapha lawo begcine bangasathathwa ngoba bona bathanda nokustrike. So thina sistrike nemali encane siyayithatha. So yizo ezinye izinto eziyinkinga abantu bakithi. Nami ngiyi-foreigner ngibuye esholotsha. So yingozi esibhekane lazo abantu bakithi noma abantu bangaphandle kwaleli lizwe.
Ya. Ubelieve Gawule lo, ubelieve Gawule lo. Akwazi awukhuluma uthi ufikela isikhundla sakhe uphela ukuthi bahlale betshontsha imali yethu eZimbabwe. Sibuhlungu kakhulu ngakho okhulunywa ngubelieve Gawule. Idefenda umnangakho esenza izinto ezimbi elizweni. Siyahlupheka kathesi. Nguye upresidenti omuhle owangena ngobubi. Nakathesi lokhu esenza ububi. Ebulala uyaziqinisa ngakho. Thina since 1980 sasikwazi ukuthi umgabi wenziswa izinto ezimbi nguye umnangagwa yena lo uhlezi esihlalweni kathesi owafakwa ngamasotsha. Umgabi wakhuluma ukuthi udingane emasotsheni ufuna ukuthi yenza ikhulu, yikho okwenzakalayo. Amazwi kamgaba azange ewele phansi. Siyabonga.
Alawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inamba zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani elungisa indizamtshina e-Boeing ithi isiseduze lokulungisisa inkinga ezibangele ukuthi indizamtshina ezimbili ziwe emoyeni kufe abantu abanengi. Alamhlanje kuhlelo lwethu lapho isihlaziya udaba lwamaprofita okuthiwa enza izimanga. Sixoxa lomnumzana Believe Gawule, ye liyamazi eyandise ukukhuluma ngezombusazwe, kodwa lamhlanje ke sithe sixoxe laye ngezecaweni.
Lapha okukhona ngento ezinjengozo kholo lokuthi abantu badiba umuntu uvushiwe ekuseni, okunye odlisa inyoko, omunye odlisa lokho, omunye wenzana. Ngabantu labana abanye bathi bona bayenze umuntu esigoga wasukuma wahamba. Ngabantu labana abadinga imali besebenzisa ibizo likaNkulunkulu, abayenza amabhizinisi ukuthi badonsa abantu. Yikho awusuzwa abantu besithi bona sebekwanisa ukwelapha umkhuhlane we-AIDS, basebenawo umkhuhlane umuntu wakhona, besenza njalo bakhulekela la bantu bayenzane. Ngabantu labantu abasifuna imali ebantwini, abantu abangalalutho. Omunye umuntu wathi, omunye ubaba wathi, khangela amathethi la nala amathethi amakhulu kakhulu, abantu bakhona bangabantu abahluphekayo, kodwa bona abantu bakhona bonabo ngabantu abalezimali zakhona ezimangalisayo abazinikwa yibo bona abantu abahluphekayo. Abantu abahluphekayo laba banika abantu labo imali ukuthi banothe kakhulu kumali khaya, bangcolile banuka, bagcina abantu ngokuhamba besezinto zikasathane. Asomachechi la amaningi akhona nje ngamachechi alosathane phakathi, ayizinto zosathane abahamba besiwavusa abantu abafileyo. Ngokunjalo abasebethi lahlekisa abantu, abantu sebephaphatheka behambe bebalandela begcwala khona ngabe banika izimali bayenza ibhizinisi abantu laba. So singakadinga indlela ezinye ezingcono zokudinga imali kulokusebenzisa ibizo likaNkulunkulu.
Ngezinye indlela utsho ukuthi wena awukholwa ukuthi ikhona enye isonto engaba ilo mfundiso ongenza izimanga ezazikhulunywe eBhayibhelini?
Ngibona ukuthi khona okwenzakalayo kunje ngokuvusa abantu bafilele ukwenza nezinyoka nani. Hayi, ngamasalamusi nje kuphela, akula muntu olamandla okwenza konke khona lokuthi umuntu ogogekile asukuma khona. Ngamasalamusi bahambe belethe abantu babo ngamasalamusi abakho babalawo amandla okwenza lokho. Amandla nalana akaNkulunkulu awabele kuze amandla ukuthi kuthiwa khona ukuvusa abafileyo ukuthiwa izigoga zihambe kahle abanawo amandla nalawo abantu nje abahuga abantu ukuthi babuye eduzane nabo bezobachonta imali bedinga izimali ngamachechi adinga izimali ngamachechi abogalatshani abogalatshani sebebaningi yalo wonke umuntu kade esocabanga ukuthi enza imali sekhumbula ichechi yibobona amachechi wakhona sokuyamabizo amaningi sokugcwela imihlaba wonke amachechi kuphela
kodwa abakholwayo ke ukuthi kuyayenzakala ungathi ngabantu abanjani babebenzeni ukuthi baze bagcine bekholwa la yonke into eyenziwakala
bayabebe abantu laba abakholwayo ngabantu abakulezinto ezenzakala ezibahugayo babone ukuthi izinto zezo mhlawumbe ziliqiniso zingasiliqiniso ungakhangela nabaprofiti abenigeria abaningi laba bathengisa abantu amasalamusi lamafilimu amanye ayisabekayo abantu bengabona bethatheke kuyarona kwabo bengabona khona kwabantu bengathatheka khonoko ngakhonokho hawu sebethole indlela yabo ukuthi azuze izimali kibo laba bantu kuba into injongo yabo ukuthi beyenze imali ikubona bonke benothe benuka ngemali abazithathe bathi abahluphekayo
kanti khona kwenzakala njani ukuthi kutholakale ukuthi abesifazane yibo bakhanya bebaningi abaya ezisontweni lezi njalo bengamakholwa awakho konke okwenzakalayo
abantu besintwana bayathatheka yibo abathathekayo ngobuningi babo ekutheni entweni zonke eziqalayo nezifikayo bayathatheka babetshela ukuthi hayi lapha kunje yikho ubona kuqala kusuka lo mfundisi bani wayesithi yena lo angel wani wayesithi yena owezimbabwe lapho wayesithi yena uyangikhohlwa ukuthi sengiba ntungu bani lwani wayesithi uyakhulekela ukuthi imali nxa iyimali uthole i-$88 uba nemali terms I don't know so konke konkwana abantu babegijima besiya khona ngayo bengayikhonza unkulunkulu besiyayenza izinto zabo ezizuthi nxa mhlawumbe engawabhalisa abanye bathi banothe badinga ukuthi banothe ama-church la abantu banjalo kanjani into ezinjengazenezo kodwa ke ukukhonza vele khona entweni zakhona zenezo akukho ukukhonza uNkulunkulu ikukhonza abantu abathile kubona imfanekiso yabona abanempika abanikazi bamachurch yethu igcwalisa emdulini igcwaliswa ngaphonke into sokukhonzwa bona abanikazi bamachurch lawa ngoba sebebabulela ingqondo abantu abantu laba babulela ingqondo ungakhangela khona pha ezindaweni nanginanzele kubulawa ethola kuyeziqumbiqumbi eziningi abantu bakhona sebebulewe ingqondo ingqondo sehleya bulawa yibobona abantu babatshelayo ukuthi lapha lokhu kuyikho and bekubone sekuliqiniso khonokho ngokunjalo besebehuga labo abanye labo abanye bethatheki labo abanguthathekileyo bethatheki abalandeli bedosele entweni engayisiyo amachechi engiwabonayo yena lamachechi ayevele khona kayizolo yiwo amachechi akhona sibili alokukhonza aleqiniswa izinto la abanye ngofejafeja la
alo-ke ngumnumzana Belief Gawule ubexoxa ke kuhlelo lwethu lapho obesihlaziya udaba lwezamaprofita kusasa sigqiba inhlelo zethu thiyani indlebe lizokuthi siyabaselobani kwesulwa kwamacala omhlabeleli njalo engumlingiswa emdlalweni kamabonakude othiwa Empire uJustice Smollett obesetheswa amacala alithumi lasikhombisa okuqamba amanga sokuthiya ilizwe leMelika lilemibuzo eminingi ethi kungaba sokulenkohlakalo na elizweni leli. USmollett ubikwa waqamba amanga ukuthi wabanjwa inkunzi ngabantu abangaziwayo bamtshaya bemhlukuluza besithi unsundu njalo uthandana labayibulili bunye. Kodwa kwatholakala amadoda amabili adabuka kwele Nigeria esithi abhadalwa nguye uSmollett ukuthi benze ingani bayamtshaya wasebotshwa. Kodwa ngolwesibili umthethwandaba uthe uSmollett kalacala. Lokhu kudale imibuzo yokuthi kusebenze imali na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Udaba lolo lakandoda lo Smollett lube yinsindaba phendule kodwa mina engikubonayo yikuthi amapolisa asuka asedlulisa amalawulo okwanikeza ama-lawyers iloophole ukuthi angene ama-lawyers ngobahlakaniphile amapolisa ahlakaniphanga amapolisa uzakhumbula le ndaba ka-RJ Simpson ukuthi kwagcina kusiba indaba ye-glove so ngibona ngani la mapolisa lapha enze same mistake lo mayor into mzwile umeya ekhuluma ukuthi lokhu akulunganga so bagcine besiba yingxenye yendaba bona befanele bayenze umsebenzi wabo bagcine lapha bagcina khona sombona ngani likho kube le mistake khona lanxa abanye bethi kube lokutshintshana kwezimali kodwa ke you know akwaziwa muntu
ye kodwa wena ubona ungani kakwenzanga yini lokho okuthiwa wakwenza ukuthenga abantu ababhadala athi bamtshaye ubona ungani kakwenzanga khona
ngalokho yona abakutshengisayo nge evidence ekhona kuyakhanya ukuthi waba lesandla kikho angithebo akula muntu ongakwali ukuthi waba lesandla kikho kodwa kanye abona amapolisa ehluleke ukuthi aba le evidence mhlawumbe ukuthi la namajaha ase Nigeria ale connection la lo muntu and futhi ungakhubula ukuthi lindaba yagcina sidlala kakhulu ku media so ingadlala kakhulu ku media ama lawyers agcina ethola ithuba khona pha
ludabo luzaphela njani sizabona kuguqulwa yini isigwebo esasikhona kumbe zuzahle lube ludaba osolu kungasakhulunywa langalo
ludaba esizabe lokho selukhangela sihamba angilulandelanga sibele ngokujula kangako kodwa mbona sizabe lokho silandela sisizwe ukuthi uhamba njani ngoba kuthiwa there were 16 charges okungukuthi ukuthi
manje kungakutshengisa na ukubana ilizwe lemelika lalo selifuna ukuzifananela lamazwe afana leZimbabwe labo Nigeria okuthiwa khona ngqawe lemali awungeni vele jele
iyazi ukuthi ngizayo kudanisa ilizweleli vele liyafanana kwesinye isikhathi liyedlula wona la mazwe esiwazi ngendaba ze-corruption yikuthi nje akababanjwa kwesinye isikhathi imali ihlezi gijime umthetha phansi uyakhumbula abantwana laba abantwana laba abantu abanothileyo ukuthi apha bengangeni bebengabhali imihloliso yeyunivesithi benika abaqeqetshe izimali ngabazali babo so ngokwenzakala ezinye into ezenzakala lapha ekhaya sasithi sebe singamangala ukuthi kuyabe kwenzakale njani so ngibona ngani mina ngibona ngani lizwe leliyedlula nala amazwe esiwatsho thina singasilokhe singasuba ncane kule corruption sesifika nje but laba abantu baphambili kakhulu ngecorruption la
nxa icorruption yakhona iphambili njengalokho okutshoyo kanti kungani ingabonakali kakhulu emgwaqweni lapha ungamiswa lipolisa awungeke wathi okuyimpondo kumbo okuyi $10 nje okokuthi nanku umpolisa hambe uyonathi utshwala utshiyane lami asikuboni kusenzakala lasemahofisini kumbe ngaba ngayezithupha kumbe ngawani asikaze sikuzwe ingabe isenzakala ngaphi i-corruption yakhona
i-corruption yakhona is more corporate iphezulu kakhulu sebenzisa basebenzisa ipenseli nxa kadulalele futhi izindaba anti uzwele ukuthi okhulunywa ngama-town halls e-New York abantu abamnyama ukuthi kubotshwa kwabantu abamnyama kwenza imali kakhulu kwezinye izindawo ukuthi ubona abantu abamnyama bebotshwa kakhulu kuthiwa is a money making scheme undebona it's a collaborate scheme so but angiko lokho but ngisho ukuthi into yangikhona awusozuyibone wena ngamehlo undebo ngasozuyibone ngamehlo lalawa even lalawa bama-drugs undebona ama-drugs ayedlula khonapho uzokuthi ayedlula kubo-New York ezeyafika khona e-Los Angeles azayengena e-New York ngama-trucks wona lawa ngenxa yokuthi kuye kulokhu ubhadalana okukhona abakhulu bama police uzokuthesa nje zedluliswa so ngisho ukuthi kuphezulu kakhulu kusesigabeni esingasaziyo thina oh ngicela ukuthi ngibingelele abangikhaya ubaba umkhwananzi egwanda ongezwa kuhle bonke laba konkiwane abahlala bendlalele umthunzi u-Abraham Kiwane bonke nje abangaziyo ngithi liphile kahle siyalikhumbula ngapha eMelika
kusukande baseba. Hayi, lati sibongile. Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ube xoxa ke ngodaba luka Justice Smollett. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo. Abokuza kwele South Africa baqhubeka bedlela evalweni kulandela udlakela oluqondiswe kubo ikakhulu edolobheni leThekwini eDurban. Inhlanganiso ephathisa uZulu eManicaland ngoncedo kulandela izulu
elesiphepho ithi kayibonanga ukwaba okulobandlululo kulandela imbiko ebesibhahile ukuthi ibandla lezanu PF lincitsha ukudla abanye amabandla amanye ikakhulu abe MDC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande.